lapho kuledasti khona ngabe ngathi amapilisi ukuthi inyazi ngiyahitshwa asikasivali khathesi sengizehluleka ukuthi ngingene endaweni ezilabosafu ezilabophefume ngoba ngaze ngingathi amapilisi ama-anti-allergy akula mehluko silokhu sivala njengoba kade ngani ngiyaheleza kukanti-ke kumele ukuthi nganelise ukuthi lapho engikhona nginganatha ama-anti-allergy nginganelise ukuphefumula khathesi anganelise ukuphefumula ngedwa lapho kule ndaweni ezilento ezingihitshayo
Vathini odokotela bakho khona ngapho eSouth Africa?
Lapha eSouth Africa bayazamile ukuthi badinge izinto ezingihitsha ukuthi zingaki kunzima ngolokhaya kani yonke into isingihitsha so abasekuzama ukuthi banginika amapilisi kezanike nganatha njalo bengihamba besiyamfaka i-drip ukuthi bazame ukuthi baflashe i-tiergasi esemzimbeni wami.
Impilakahle yakho siyisengozini enganani ngemva kokuhitshwa i-tiergasi yamapholisa?
Ngiyagcina ngingasakhulumi ngoba kukhanya ngazani i-tear gas lapho yangena khona kuma-vocal cords ami ngivele mina mthetho wami ngiyabhunga so kungena kwe-tear gas sokutshisa ama-vocal cords ami so ngiyagcina sengihleleza nanxa sengikhuluma ningasangiyizwa ngoba yabe sengihleleza isifuba maybe ngiyaphila naso kodwa ukuthi mina ngingasakhulumi yingantu ngoba wami umsebenzi wokukhuluma so ngilethemba ukuthi bazazama ukuthi ngingaze ngahleleza.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumeli weBulawayo East edalele eParliamente njalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT sixoxela ekwele South Africa. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla siqoxa lo mfundisi iShane Imanga okhokhela ibandla leJesus Celebration Churches International eWange. Mfundisi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga nyano, ngiyabonga bu.
Ye, injani impilo khona ngapha?
Hayi, impilo right, siyabusisika ngapha.
Bayeze esontweni abazalwane?
Bayeze kakhulu abazalwane.
Ontanga abasatholakali kalula esontweni kulezinsuku imanga wena kuyini okwenza wehluke?
Okungenzi ngakhanyela kakhulu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyabeka ubizelene. Uma usakhula khomfana uNkulunkulu uyaqala yena ukulungisela umsebenzi nalowo uNkulunkulu uyabeka ubizele wona. So ngibona yinto eyenzakalayo empilweni yami ukuthi uNkulunkulu endaweni yena ngoba ubizo lwakhe wayelufake empilweni yami.
Liyalikhulekela yini ilizwe leZimbabwe nxa sikhangela ubunzima obukhona?
Kakhulu siyalikhulekela njengoba iBhayibheli lalo liyasikhuthaza ukuba sikhulekele ilizwi lethu, sikhulekele njalo abakhokheli bethu.
Kuyini likubona kungahanjiswa kuhle njengabazalwane elithi mali guqa ngamadolo likhuleke kuNkulunkulu kubana akulungisise?
Sifuna ukuthi uNkulunkulu uselele abokhokheli abazaba lokwesaba uNkulunkulu, azaba lokwesaba umlimi maphakathi nakwabo, then abantu abantu azakhokhelela ilizwe. So yikho siyabe ukuthi kukhanyelele lapho sikhuleka, sikhulekela ilizwe lethu uNkulunkulu evuse abakhokheli abalenhliziyo, abakhokheli abalokwesaba uNkulunkulu phakathi nakwabo.
Lilo mlandu bani njengabamasonto kwezombusazwe?
Engingakutsho mina yikuthi uNkulunkulu lebandla lakhe, ibandla likaKristu, uNkulunkulu uJesu lapho esiza lapha emhlabeni akazanga nje ukuthi ezosithatha ukuthi siye ezulwini ngelinye ilanga, but wabuya lapha ukuthi ezo-establisha, ngingakutsho ngesilungu, ezo-establisha his kingdom here on earth. And ibandla likaKristu kumele lisume, litshengisele, likhanye khonapha emhlabeni. Then uNkulunkulu uma selela ibandla akathi ukuthi kumele siye ezulwini ngelinye ilanga, but khonapha emhlabeni ibandla kumele likhokhele, ibandla kumele libe phezulu, ibandla kumele likhanye njengoba iBhayibheli ifithi it is time for the church to rise up and become visible so men can see. So I think okwenzakalayo ukuthi isikhathi sakhona sesifikile ubani uNkulunkulu sivulela emabandleni ukuthi amabandla asekhanya lawo, sekukhanya amabandla they are now having a say in the country or in the governance of the country njengoba labo zingama-citizens e-country nalo. So I think uNkulunkulu sefike esikhathini sokuvuselela ibandla ukubana kumele likhanye. So I think that is really what is happening.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ikhona yini imbhalo umfundisi exwayisa njalo itshela ababusi ukubana bazokutsha ezulwini ma bengaphathi abantu kuhle?
Angiki ngawuqamba mina ukuthi ukhona umbhalo onjani, but engingakufaka mina engakugcizelela ukuthi ibandla likaKristu kumele likhanye, kumele likwenze ukukhuluma nawo i-governance of the nation, but ukuthi abangakhokheli ilizwe kuhle baza kutsha kumbeni, hayi lapho angila vesi.
Abasakhulayo kanye lababusi lababazalwana bamabandla atshiyeneyo awokholo umfundisi, ungathanda ukubatshela waphamasi?
Engathanda ukubatshela ukuthi kumele sibambane sibele with the same vision, ukuphakamisa umbuso kaNkulunkulu khonapha emhlabeni, singabi lokwesaba, singabi lokuthandabuza, kodwa sime njengebandla likaKristu njengokuyena kunguye osinikeza amandla. Upostoli uPawulu uthi mina ukwenza konke ngoKristu onginikeza amandla. So lapho sirelya on Jesus, so lapho sikhanyelela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzasinikeza amandla to stand, singabi lokwesaba, singabi lokwesaba about anything in izinto ezihambelana nepolitics, but to stand and be who God has called us to be.
Siyabonga mfundisi Imangabe, kukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga lami njalo.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo mfundisi Shane Imanga okhokhela ibandla le-Jesus Celebration Churches International eWange. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Abaphila lobugoga bathi impilo isibanzimela ngokuphindiweyo ngenxa yokutshabalala komnotho osokwenze basungula umkhankaso wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabo lozulumakhaza. Sixhume omunye wabakhokhela umkhankaso lo, umnumzana Masimba Kuchera.
Imisebenzi iyahlupha nxa sikhangele udlakela, nabo babanjezele udlakela olukhona lapha eZimbabweni. Sikhangele inhlela kahle nje, inhlela kahle yabo, amaseve amaningi, ama-research amaningi asenza ukuthi banobuhlungu abahlangana nabo obuningi kakhulu ukwedlula abantu makhaza lapha eZimbabwe.
Ungasichazisela ngomkhankaso wenu elusungulwe ngolwesihlanu owe-Sledgehammer campaign, kahle kahle liyabe lisenzani?
Nxa sikhangele esithi disability Sledgehammer, uzananzelela ukuthi isandla lesiyana esisebenzisayo yiso ongasisebenzisa nxa ufuna ukungene lapho ovalwe khona. Sitho ukuthi iminyango eminingi ivaliwe, abantu abaphila lobugoga abakwanisi ukuthi bangene kwezinye iy'ndawo, kungaba uhulumende, kungaba u-private sector, ezindaweni eziningi esibona njengami iminyango ivaliwe. So sesenza isando ukuthi sizame ukuthi sigoqode le minyango besiyithule ngamandla. Kodwa ngifuna ukuthi ngigcizelele lapha ukuthi nxa sikhangele kumbe nxa sikhuluma ngendaba yesando lesi, asikhulumi udlame, asikhulumi udlandlela, asikhulumi umsindo. Sitsho ukuthi sesenzisa amanye ama-tactics anjengokuya kuma-courts, anjengeukuthi sihlanganise amakhanda labanye abantwana beZimbabwe ukuthi iy'ndaba zethu zifinyelele, zifike lapho ezifuna ukuthi ziye khona.
Yiziphi iy'ndaba ezimqoka esingabona lisiya emthethwandaba phezu kwazo kusikhashana esilandelayo?
Ungakhangela isibozo wabona ukuthi sine-Disability Act eka-1992 ike yabanjwabanjwa yamendwa ngo-1996, ilithi yona kumele kube lo-Director of Disability Affairs. Kule minyaka engamashumi amabili akula director oke wa-appointwa. Uzenanzelela njalo ukuthi nxa sikhangele isekelo sethu sombuso welizwe, nxa sikhangele amalungelo abantu abaphila nobugoga, uhulumende uyabe sithi nxa kuyikuthi imali ikhona uhulumende uzenza nga-1, 2 and 3. So ngibona njengani into ezinjengalezo yizo ezifuna ukuthi zikhangele. Enye njalo into etshisayo ukuthi kule-Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United Nations. Iparliament yethu yahlala phansi ngo-2014 yavumela lotha ngomthetho omuhle esimile kodwa njengokwazi kwakho nxa kuyukuthi ngumthetho ovela phandle kwelizwe kumele kube ne-step esizasithatha ese-domestification of that law. Baratifaye bavumelana lokuthi umthetho wona ulungile kodwa asikawu-domesticate asikawuthathi umthetho lowo ukuthi ube ngenye imithetho yethu. So izo izinto esithi thina kumele uhulumende akhangelisise ngesiphangiphangi.
Umnumzana Masimba Kutshera ngomunye wabakhokhela umkhankaso wabagogekileyo owe hashtag sledgehammer campaign. Namhla sisungula uhlelo olutsha oluqondane lamakholwa esiKristu, uhlelo uvuselela umoya. Baningi abasosizini ngalesi sikhathi, abanye ngabalahlekelwe izihlobo labangane kanti abanye ngabagulayo. Nxa bukhona ubunzima obhekane labo, yisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba, ngiyabingelela njalo nabalaleli.
Minengi imoya ephukileyo, edabukileyo, awuyivuselele.
Ye, siyabonga kakhulu. Isikhathi esiningi nxa siphila empilweni leyi kumbe nxa sikhangela izinto ezehlakala nazo empilweni zethu, abantu abaningi siyacabanga ukuthi yinto esemandleni ethu njengabantu kumbe izinto thina esiyabe sizihlelile kumbe imali yethu yesincedayo. Kodwa namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi bananzelele ukuthi kule sandla sikaThixo empilweni zabantu esiba ngemuva kwezinto zonke ezenzakalayo. Abalaleli abaningi bengabe belwazi ugwalo luka-Esther lufunyanwa kutestamente endala. Sishuta abajuda sebengene phakathi kwesimo sokuthi kwaso kumele isizwe sonke sabajuda sibulawe. Siyafumana intombazana okuthiwa ngu-Esther. U-Esther wagcina ekhethwe yinkosi ezizweni wasesiba-ke nguye-ke indlovukazi esizweni sonesa. Kodwa sifumana sothwana amajuda kabulawe babengakwazi ukuthi u-Esther naye ngumjuda. Ngakho siyafumana laye u-Esther ichapter ka-4:14 umalumakhe ka-Esther uMordekhayi emkhuthaze sithi, Esther ungazithulela ukhona ngale upalazi usidla kakuhle kodwa amajuda wonke engafa, ube kwazi ukuthi awusuwe wedwa wena kuphela la ozasala, bazabulala wonke umuntu kodwa lakuwe lawo bazabuya. Wasemkhuthaza ngala mazwi ajwayele ukukhulunywa abantu abaningi ukuthi engxenye vele u-Esther wena ungenele bukhosini isikhathi lesi esinjengalesi. Kodwa into eqakathekileyo ngifuna siyinanzele laphana yisandla sikaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi ngokufakwa kuka-Esther ebukhosini laphana isizwe samajuda sonke saphepha ekubhubheni. Sifumana laphana u-Esther ukuthi wayengakwazi ukuthi injongo ayingenele ebukhosini ikuthi uNkulunkulu wayesebenza empilweni yakhe eyifuqela phambili esenzela ukuthi kuzadingakala nesinye isikhathi sokuthi asize isizwe sonke samajuda. Ngakho ngiyakhuthaza njalo uPawulu kwabaseRoma. UPawulu uthi yena kwabaseRoma ichapter ka-8:28 uthi konke kusebenzela ekuhleni kulaba abantu abathemba uNkulunkulu njalo abamthandayo. Ngakho kulandaba lokuthi ungene phakathi kwenkinga enjani, ungene phakathi kwengozi enjani, ulahlekelwe kuyini empilweni, kumbe thina siyisizwe seZimbabwe singacabanga ukuthi akonke sokuphelile, kodwa izwi likaNkulunkulu lithi kusebenzela ebuhleni. Yonke into eseyenzakele empilweni yakho izasebenzela ebuhleni ekugcineni. Siyakunyanzelele nxa umama bepheka ikhekhe ukuthi bayafaka ibanda, bayafaka uchago, bayafaka isawudo, bayafaka okuninginingi, labanye baye bafake lewayini, iwayini liyane babayo. Kodwa siyabona ukuthi kungahlanganiswa konke lokhu ukhiphe ikhekhe elimnandi kakhulu. Ngakho impilo yakho nawe injalo, yonke into eyenzakale empilweni yakho uNkulunkulu uzayihlanganisa ekugcineni ikhiphe ikhekhe elimnandi kakhulu. Ngifuna njalo ukukhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi hhayi bo singalashini ithemba. Yonke into eyenzakele kuleli lizwe leZimbabwe uNkulunkulu uzayihlanganisa akhiphe ikhethe elimnandi kakhulu elizakuthi nxa abanye abantu bezizweni belikhangela wonke umuntu othi hhayi mina ngifuna ukuyadlala eZimbabwe. Kanti njalo kuyenzakala ukuthi empilweni umuntu angene phakathi kwenkinga ngoba intombazana usuzithwele ijaha labaleka lathi lona hayi vele angifuni la ukubona njalo angikwazi ungagcina ukuthatha intambo ozimengeni. Yonke into isebenzela ebuhleni kulaba abathemba umani uJehova.
Ngezinye indlela uthi nxa umuntu esebunzimeni makaguqe phansi ngamadolo akhuleke.
Yeyi into eqakathekileyo ukukhuleka nokuthemba uNkulunkulu. Njalo ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi umuntu kumele angene abala iBhayibheli ngoba yililizwi likaNkulunkulu. Uyazothi nxa uthandaza ukhuleka, ukhuleka umise umthandazo wakho phezu kwelizwi likaNkulunkulu ngoba yileli lamandla, yileli kukhula zonke izinto. Yile lenza ukuthi izinto ezabe ziqala ziyinto embi. Engcono umuntu engabe khona imuli yakho yonke ifile kukha accident yabhubha yonke engathi manje kuyini okuhle khonapho engakuthola entweni enjalo. Ithemba liyabe lingaphi kodwa nxa sithandaza ukukhuluma lo Nkulunkulu uzakuvezela yena ukuthi ithemba lakho lingaphi.
Asigqibe ngomthandazo mfundisi, akubabike enkosini bonke abagulayo abalele esibhedlela kanye labalele emakhaya.
Baba igama likaJesu siyathandazela abalaleli abagulayo abandlaleleyo kathesi abalemikhuhlane ehlukeneyo labathandazela ukuba wena ngemidwa wakho uyabasilisa njalo nalawa abadangela emoyeni umuntu sekucabanga ukuthi ungcono ngizithatha impilo yami ukuba bengakwenzi lokho. Unkulunkulu ngiyathandaza ukuze abanike ithemba ubanike indlela ubavule ingqondo zabo bakubone ukuba uyaphila njalo uyabusa njalo akulalutho olukwehlulayo wena Nkulunkulu ngoba wena ungaphezu kwazo zonke izinto. Siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama sithandazela bonke abantu abasilaleleyo ukuba Nkulunkulu imimo yabo ehlukeneyo wena ngenela-ke ngamandla akho kube nguwe olungisayo. Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba Nkulunkulu njengoba bekwethembile besiza kuwe bathendule njalo imthandazo yabo basize ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Asibonge kakhulu, ngiyakholwa ukuba abalaleli basizakele, sizohlangana njalo.
Lolo bekuluhlelo oluqondane lamakholwa njengoba namhlanje nje kulilanga langesonto uhlelo uvuselela umoya esizalethulela lona maviki wonke ngesonto. Lo ngomsakazo weStudio 7 olethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe sisakaza singapha eVoice of America eseWashington. Amadodana asewisile vari halimputsa tsepo yaka ke tsari igijiso. Siloqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umntungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.